sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 28 Mphalakazi 2021 ngoProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
singananzelela ukuthi ikhefa desiliphiwa abantwana abaliphiwele elilincane kakhulu ngakho ukuthi abantu ngabakhangela ikhisimusi abantwana labo babefuna izinto ngapha lamafizi kusuke kube nzima ngoba athe imali azikho sibike ukuthi singathi sila imali yefizi izikolo zivulwa.
Ababhala imihloliso ye-ole A-level eZimbabwe bavula izikolo ngomvulo mhla zintathu zibandlela ngemva kokuthatha ikhefu elifitshane lamavili amabili.
Masikhangele ngokwe-vaccination kuyanilanzelela ukuthi i-government ayila i-strategy sibili esiqotho okokuthi singayenza ukuthi abantu be-vaccinate so we can achieve i-herd immunity. So ma ungathi uyakhangela ngabe kwakhulunywa ngokwe-mandatory vaccination awuzange usebenze, kwakhulunywa njalo ngokokuthi kuzafakwa ama-vaccination points even lapho abantu abagadela khona amakhombi amabhasi amazupho. Kodwa khathesi sesesiya ekupheleni kaDisemba asikakuboni khona lokho.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute bathi asiyikufezeka isimiso sikahulumende sokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abantu abangaba yisilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiya phela lo mnyaka. Sesifikile isikhathi somnyaka ukuba nokuphithizela esabelweni sezansi eMandebeleni lapho uZulu osuka endaweni ezijiyeneyo zelizwe abuya ukhona uzogola amacimbi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ababhala imihloliso ye-ole A-level eZimbabwe bavula izikolo ngomvulo mhla zintathu zibandlela ngemva kokuthatha ikhefu elifitshane lamaviki amabili. Ugatsha lwezemfundo luthembise uZulu ukubana luzaqinisa ukulandelwa kweziqondiso zokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19 lanxa nje inani labantu asebebanjwa yiyo selisehla elizweni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundi be-O-Level bazaqhubeka ngokubhala imihloliso mhla ka-3 zibandlela baze bayegqiba ngokuphela kwenyanga mhla ka-31. Kuthi abe-A-Level bona bazagqiba mhla ka-24 zibandlela. Unkosazana Wayne Maphosa, umfundi obhala imihloliso, uthi sekhangelele ukuqedisa imihloliso yakhe.
Ngemanje next week ngibhala i-biology. Mina ngibona kungcono ukuthi sibhale siqede ukuze sihambe ku-A-level kusase lesikhathi. Ingozi yomkhuhlane we-COVID ebona sibili, kodwa ngeke simiseki kusasa lethu ngomkhuhlane lo. Lathi njengabafundi sizazama ukulandela zonke izixwayiso ze-COVID.
Unkosikazi Charity Mvundla, umzali olomntwana ovula ngomvulo ozayo, uthi isikhathi abasiphiweyo sincane kakhulu ukuthi bahlanganise imbadalo zesikolo.
Singananzelela ukuthi ikhefa desiliphiwa abantwana abaliphiwele elilincane kakhulu ngakho ukuthi abantu ngabakhangela ikhisimusi abantwana labo babefuna izinto ngapha lamafizi kusuke kube nzima ngoba athe imali azikho sibike ukuthi singathi sila imali yefizi izikolo zivulwa.
Unkosikazi Thobekile Shoko, omunye njalo umzali wakobulawayo, yena ukhala ngokuthi ukuvulwa kwesikolo kuzafaka abafundi engozini yokuthelelana i-COVID-19.
Kuhle ukuthi abantwana sebesiyaqedisa ukubhala imihloliso, kodwa into esipha uvalo ye-COVID. Yebo kuhamba amakhesi siyabona sebelukuthi khona kulezi nsungane ayehla, kodwa nje abantwana ngabantwana vele ukuthi khona balandele indaba zona lezi ezama-rules e-COVID-19 kunzima kakhulu. Kuba yingozi enkulu khathesi ukuthi izikolo zivulwe ngoba baya besuka endaweni ezehlukeneyo bezohlangana ndawonye. So kuyabe sokulula ukuthi khona bathelelane umkhuhlane lo we-COVID-19, kodwa sesikhulekela nje ukuthi baphephe kuphela.
Umnumzana Fortune Jamela isiphatha amandla senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS uthi ababalisi ngokwabo bayehluleka ukubuyisela abantu babo esikolo ngenxa yokuswela imali.
Ngalesi sikhathi nxa sikhangela ukuthi izikolo ziyavulwa sabe sikubona nje ukuthi uhulumende ulendlela zakhe zokuthi azame ukuthi afake ukuthi ke isimo silungile. Kodwa kula simo esilungileyo nxa sithi akhangela umholo yababalisi, ababalisi abanamali yokuthi babuyele esikolo. Kubi nje ngalesi sikhathi ngoba lama fees akhwelile, ababalisi abanamali yokuthi babisele abantu babo bezikolo. Umkhuhlane lokho ubheda ngendlela obheda ngayo. Unzima nje kakhulu ukuthi uhulumende ezenze ngani uyanakekela abantu enganakekela abantu. Uhulumende yeza okufaneleyo akuvotelwayo. Engathi izikolo ziyavulwa abantu bethu bebulawa emkhuhlane.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro yehlule ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Kodwa uthe ekhuluma lephephandaba leChronicle uNdoro uchaze ukuba abafundi ababhala imihloliso bayavula ngomvulo ozayo njengalokho obekuvele kuhleliwe. Ugcizelele ngokuthi iziqondiso zonke ezokwehlisa ukumemetheka kweCOVID-19 zizalandelwa ngokugcweleyo. Ugcizelele ngokuthi iziqondiso zonke ezokwehlisa ukumemetheka kweCOVID-19 zizalandelwa ngokugcweleyo. Uthi njalo abanye bonke abafundi abangabhaliyo imihloliso bazavula njengalokho okwakuhleliwe mhlaka 10 Zibandlela ngaphandle kokuba kube khona inguquko engaba khona. Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba kuphela usuku lwayizolo kubanjwe abantu abayinkulungwane phose lekhulu i-1098 kwabhubha phose abangamashumi amabili i-17. Ukuthi inani labantu abagula umkhuhlane lo elizweni lonke selehlile layafika kunkulungwane ezingamashumi amathathu lantathu lamakhulu ayisitshiyagalombili i-33,824. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso eqhuba umsebenzi wokucubungula ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI bathi asiyikufezeka isimiso sikahulumende sokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abantu abangaba yisilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60%. Esifunekayo ukuze kuthiwe uZulu uvikelekile kubhubhane lolu i-head immunity lapho kusiyaphela umpalakazi 2021. Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu bakuveze kugwalondaba lwabo abalwethula nyanga zonke olulonda ezempilakahle elizweni olweZDI Monthly Monitoring Report on Access to Public Health. Uhulumende wayehlele ukuba ukuze kuthiwe ilizwe livikelekile ku-COVID-19 kwakumele abantu abafika izigidi ezilichumi 10 million luba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% babe sebelihlatshiwe amajekiseni wonke womabili okuzivikela ukuze kuthiwe ilizwe livikelekile i-head immunity. Kodwa lilokhe lisasephansi kakhulu inani lakhona lanxa uhulumende wayethembisa ukuba wayezokufeza lokho ngesikhathi lolo hlelo lusungulwa ngenyanga kaNhlolanja lonyaka. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZDI uNkosazana Patience Sibanda ulandisa kabanzi ngeHead Immunity.
Okay. Masikhangele ngokwe-vaccination yalandzelela ukuthi i-government ithi ayila i-strategy sibili esiqotho okuthi singayenza ukuthi abantu be vaccinated so we can achieve herd immunity. So mawungathi yakhangela ngabe kwakhulunywa ngokwe-mandatory vaccination awuzange usebenze, kwakhulunywa njalo ngokuthi kuzafakwa ama vaccination points even lapha abantu abagadela khona amakhomba amabhasi amazupho. Kodwa khathesi sesiya ekupheleni kaDisemba asikakuboni khona lokho.
Okudingakala ukuthi uhulumende akwenze uMasibanda ethi yikuba abambisane esebenzisana labezinye inhlanganiso zempilo.
So yikho lapho sibona khona ukuthi asila esingathi istrategy sibili esingayenza ukuthi abantu bevaccinate so we can achieve herd immunity. So thina ngokubona kwethu sengathi kuyadingakala ukuthi uhulumende esebenzelane nama CSOs esebenzelane the Ministry of Youth kuze kuphume istrategy sokuthi abantu singa achieve njani iherd immunity.
Lanxa umsekeli womphathi ntambo wezempila kahle uDokotela John Mangwiro engazange athanda ukuphendula umbuzo phezulu kwalolu daba uthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukukhuthaza lokufundisa abantu ngokuqatheka kokuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 vaccine.
I would want to encourage everyone to get vaccinated. Let's get vaccinated because it saves all of us. It's a thing that needs a lot of effort.
Mfuna ukukhuthaza wonke umuntu ukuba aye lihlatshwa leli jekiseni. Asiyeni hlatshwa ngoba kusiza sonke.
Umnumzana Sakhelene Moyo isakhamuzi saseHarare uthi ukhathazekile ngokwehluleka kukahulumende ukufeza izimiso ayezibekele zona esungula uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni le.
Sesicela uhulumende enze lokho okumele kwenziwe ukuze lingamemetheki leli gciwane, njalo labantu benze lokho okumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi.
Kunje sebesedlula kancinyane izigidi ezintathu 3,113,149 asebehlatshwe wonke womabili amajekiseni ukuzivikela i-first le-second dose ngemva kokuhlatshwa kwenkulungwane phose ezimbili zabantu 1,790 ekutshoneni kwayizolo. Leli gciwane selibulele abantu abafinyelela phose inkulungwane ezinhlanu 4,908 lokhe laqhamukayo eZimbabwe nyakenye abazinkulungwane ezingamakhulu edlula kancane amabili 205,449 batholakala belalo kwaphepha inkulungwane ezedlula ikhulu lengxenye 166,717. Okwamanje sekusobala kumuntu wonke loba ongayisiyo ngcwethi yezempila kahle ukuba uhulumende akayikwenelisa ukufeza ayezimisele ukukwenza njengoba sekusele insuku ezinlutshwana ukuthi iphele inyanga kampalakazi sekuzongenwa kumnyaka ka-2022 ilizwe lingenelisanga ukuhlaba loba ingxenye yesilinganiso ayesibekile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abezinkonzo bathi bemukele ngokudana ukwaliswa ukwenza imilindelo yokungena eminyakeni omutsha. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonya athi utshele iphephandaba le-Chronic izolo ukubana yonke imbuthano egoqela eyamasonto kanye leyamagigi ayisoze ivunyelwe ngesizathu seziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Uthi yena izephulamthetho zizabotshwa zivalelwe. Untungameli Nkomo uxoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSam Sibanda.
Into ebiqakathekile ukuthi bekumele kube lokukhulumisana phakathi kwamapholisa lamabandla labafundisi labakhokhela amabandla ukwenzela ukuthi lapho sokusenza umbiko ngamapholisa kube ludabo soluqoxwela ama-church kulokuthi bekuzwele ebulenjini kumaphephandaba kumbe sokubikwa kuma-radio kungazange kuxoxiswana. Njalo siyananzelela ukuthi ngesikhathi esiningi ama-church nxa vele abesenza ama-service yibo aphathe kakhulu uhlelo lokuthi bananzelele ukuthi kuyagezwa izandla, kuyachekwa ama-temperature abantu, njalo kulama mask. Ama-church wonke engiwaziyo akula mfundiso okuphambanisayo lokho. Bakwenza ngobuciki njalo bayafundiswa ikosi lama-program okubafundisa abafundisi. Ngakho mbona bekuqakathekile ukuthi ngabe amapholisa axoxisane lama-church engayenzi umbiko lo asebewenzile.
Imilindelo yokungena eminyakeni omutsha le iyaqhakathekiswa kakhulu eZimbabwe. Kuyini elizakwenza pho njengoba isivaliwe?
Kusho ukuthi ngendlela sokubekwe ngayo ngamapholisa amabandla amaningi asezangene kule njini kuma-Facebook lakwezinye indawo kwenzela ukuthi abantu bathandaze bethandazela umnyaka omutsha. Into esiyikhuthazayo abazalwane bonke ukuthi singadangali, asiqhubekeleni phambili sithandaze, ikakhulu silungise umnyaka omutsha siwuthandazela, sithandazele ilizwe lakithi, sithandazele ukuthi lo mnyaka omutsha ube ngcono kulalo wathi khona. Njalo sifuna ukuthandazela ukuthi umusa kaNkulunkulu ugcwale ilizwe lonke, ugcwale empilweni zethu. Sithole umusa kaNkulunkulu ozasenza ukuthi sikwanise ukuthi lumnyaka ozayo siphile kakuhle, kungayenzakali lokho kade kusenzakala ngo-2021 esehluleke khona ukuthi sikhonze sihlangene emabandleni, kodwa sithandazele ukuthi uNkulunkulu alethe ukuphilisa kwakhe lokususa lomkhuhlane we-COVID-19.
Umfundisi uSeni Sibandang wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ngalesi sikhathi somnyaka kuba lokuphithizela esabelweni sezansi emaNdebeleni, lapho uZulu osuka endaweni ezijeneyo zelizwe abuya khona ukuzogola amacimbi. Izakhamizi zakulezi ndawo zithi zifisa ukubana kufakwe imithetho yokulondoloza imvelo yalumango ezavimba abantu bokuza ukuzogola amacimbi ngendlela echaphaza leyo mvelo, njalo bengasoze bathuthukise leso sigaba. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Akubizwa ozwayo eziqindini zeGwanda lasemadobo kulezi nsuku lapho uZulu aseqalele ukugola khona amacimbi. IZulu liphozile ukuna lonyaka ukudala ukuthi abe malutshwana amacimbi. Umnumzana Love Moncube odabuka esanetiseni emadobo uthi bakhangelele ukuthi umsebenzi wokugola lokuthengisa amacimbi lawa uzabancedisa ekufundiseni abantu ababo, kodwa udubo nje ukuthi asuka ayandelwa ngabantu bokuza.
Nginethemba-ke lokuthi okuncane kwethu kwakhona khonokho esikuphiwa nguNkulunkulu kwendawo yethu okuyikho kwemvelo kuzasiphathisa mhlawumbe nezikolo njengoba zivulwa nje. Okuyikho nje kusidanisayo nokusikhalisayo kakhulu ukuthi kuba nabantu abavela kwezinye indawo abangasuke endawo abazofika lapha begole amacimbini ethu.
Uncube uthi njengezakhamizi sebezathatha amanyathelo ngalaba bantu ngoba ikhansili ikhanya ngelandaba ngalokho kwenzakalayo.
Lokho sikhala kakhulu ngekhansili. Ikhansili yethu ayisimeli kodwa iyayekelela abantu. So okudinga ukuthi thina-ke sesingabantu bendawo sisimisele ukuthi umuntu esidibana nayo ngasuye walapha siyamxosha straight, babuyele babuyele, ngoba ikhansili leyo noma kungathiwa abantu bafika ngale bebhadala ukuzogola lawo macimbi, leyo mali leyo siyigaze vele sincede ngalutho ngitshontsho.
Okugcizelele ngesinye isakhamuzi emadobo uNkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa oyemashumba kuward 4.
Lo ofisa ukuthi azogola amacimbi ezigabeni zeMatopo kumbe ezigabeni zalapho kulamacimbi khona akube ngumuntu olesivumelwano labantu balapho. Abantu bayafika bevela ezigabeni lapho abavela khona bengazwisisi umthetho wesigaba, behlale ezigangeni bengakhulumanga labo sobhuku labo mlisa lezinduna zesigaba, bafike bagola amacimbi. Kuyinto embi esingayithandiyo.
Umnumzana April Dubo esakhamuzi kaVillage 9 eNyandeni eGwanda North uthi balakho ukusungula ezinye inhlelo zokuziphilisa nxa bengagola lawa macimbi kungela ukuxokozela kwabantu abavela kwezinye indawo.
Lokho kurongo ngoba thina kasitholi lutho, but bona bayageyina ngale lapha abakhona. Thina kanti-ke nxa sithola lawo macimbi sithi lapha singayenza amaproject intuthuko yokuthi lathi sizithuthukise esigabeni sethu ngalokho esikutshalelwe nguNkulunkulu esigabeni sethu. Kodwa uthola ukuthi kuyabe sokuthatha ngezinye izigaba ezingelalungelo, but singelandlela ukuthi sibe nqabele njani.
Ukansila kawa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi sebe le minyaka belwisa ukuthi kubunjwe imithetho ezavimbela abantu bokuza ukuzogola amacimbi, kodwa lokho akwaphumeleli.
Kwakhulunywa sibili ngakho saye safaka imithetshwanyana yethu esithe ngama-bylaws. Kule minyaka ngiyabona emibili sibili sathumela ugwalo lwethu kuhulumente ezabela ukuthi khona behlolisiswa, kodwa kuze kube lakathesi asikatholi impendulo. Imizamo engayenziwa izima ngoba akukabi lo mthetho onotshoyo ukuthi khona amacimbi ngalapha kuphela, ngoba ungakhayela kunje nje vele bahuquluza bathathe bahambe, kanti kibo kakukho.
Iningi lethu ugolo kwamacimbi ngabantu abavela kwezinye indawo awuhambisani lo mbuso wezabelo we-devolution othi abantu bakuleso sigaba kumele bathole ukuziphilisa ngomnotho osendaweni yabo wemvelo ogoqela wona amacimbi. Abo kuza babikwa njalo beqhuba umsebenzi wabo ngobuchapha bengelandaba lokulondoloza imvelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kulive Talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabatsha ngesikhathi sokumelana lesimo se-COVID-19 eZimbabwe lasemazweni. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuqhubeka kokuqhansa wenani labantu abahlolwa betholakala bele COVID-19 kule Melika sokudale ukubana inkulungwane lenkulungwane zezihambi ebezifisa ukuyahlanganyela lezihlobo labangane ngekhefu elizweni jikelele. Zehluleke ukwenza njalo ngemva kokumiswa kokuhamba kwendizamtshina ngamankampani amaningi kungenxa yokusilela kwezisebenzi ezinjengabashayeli labancedisa izihambi phakathi kwendiza. Ama-flight attendants. Izethekeli zesigabeni se-Florida zibiwa zingenile emkhumbini owe-Odys of Seas ukuya zilibazisa e-Caribbean osuke edolobheni ele-Fort Lauderdale ngesonto. Lanxa ubesanda kufika langalinye uze uthwele abantu abakade sebebanjwe bele-COVID-19. Eminye imikhumbi yalisiwe ukuzochitha abantu kuleli dolobho xa kuyukuthi iyabe ithwele abayabe beligciwane leli. ele-South Africa libikwa lizaba leviki yonke yokulila u-Archbishop Desmond Tutu obhubhe ngesonto esele minyaka engama-91. UTutu wake wathola umvuzo kuthaza ukuthula emhlabeni jikelele owe-Nobel Peace Prize ubedumile ngokulwela ilungelo loluntu lokumelana lembuso yabancindezeli leyobandlululo owe-apartheid. Umongameli Joe Biden waseMelika uthumele amazwi enduduzo zokuzulu wase-South Africa esithi wamukele ngokudana okukhulu imfa kamuyi u-Archbishop Desmond Tutu. Lombiko uwethule enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter. Umongameli Abdullah Mohamed wakwele Somalia ubike ngomvulo ukubana usemise umsebenzi inhloko kahulumende wakhe uMohamed Hussein Robo ngenxa yokuphatheka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo. Isikolo someli welemelika kwele Somalia sikhuthaze ukukhulumisana umlotha kwamacele alokufuthelana kulelo lizwe. Kwezemidlalo wothi sikhangele owenzakale kwezemidlalo ngomnyaka 2021 sesiwugqiba ngayona le iviki. Inthathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Imidlalo siphendule ngokuningi lonyaka ngemva kokuba ngomnyaka 2020 uhlelo zemidlalo zimiswe kwindlela yokuvikela ukusabalala komkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso elawula ukuqhutshwa kwezemidlalo elizweni ye-Sport and Recreation Commission ngenyanga kaMabasa ilaye ukuba ezemidlalo sezingadlalwa kulandelwa imigoqo yokuzivikela eyafakwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization. Kuqale abemidlalo edlalwa abadlali bengathintani ngoba yona ingelangozi kakhulu yokusabalalisa umkhuhlane we-COVID-19, kwagcina sekuvunyelwe yonke jikelele ngenyanga hlangu laziphinde zamiswa njalo ezemidlalo ngemva kokuba kukhuphuke inani labantu abatholakale belomkhuhlane, kodwa uhulumende uphange wakhupha imigoqo leze kuthe kwaba lobubelo. Isiphathamandla zenhlanganiso yebulawo Athletics Board Watson Madenyika uthi lonyaka kube ngcono kakhulu ngoba bayenelise ukuqhuba imincintiswano embalwa kula nyaka enye.
We tried our best to sizame ngamandla ethu wonke ukuthi siqoqe imincintiswano ebalisa egijinyelwa enkundleni kanye lequthelwa emgwaqweni. Ngithanda ukubonga abasiphathise ngosekelo lwemali ukuze siqhube imincintiswano yethu kanye lohulumende osivumele ukuba siphindele ezinkundleni.
Uqhubekile phambili uMadenyika wathi omunye wabadlali abasakhulayo uFaith Nyathi uthole ithuba elokuyafunda kwele Melika, njalo uthe abaqeqetshi kumele bakhuthaze abadlali ukuba bengayekethisi ezifundweni ukuze bathole amathuba afanayo. Uphinde njalo wathi isifiso sabo ngesokuba ngabe bayathola ongaphathisa ukuba bathenge izindlu eduze lenkundla ye-White City ukuze nxa belungiselela imincintiswano emikhulu abadlali balungiselele behlala khona. Umgcini sihlalo webulawayo Volleyball Association William Mazwiro laye uthi lo nyaka kube lengcubela phambili emdlalweni we-volleyball edolobheni lakoBulawayo.
Bulawayo Volleyball Association iyenze kahle okwamagama, njalo njenge-association sanelisile thina ukuholda iZimbabwe Volleyball Association Extraordinary AGM. Extraordinary Elective AGM le ibisele Brian Manuel esikhundleni sika-Vice President, yabona njalo uMolet Mathema obe ngu-chairperson we-Matabeleland South Volleyball Association esiba ngu-Vice President too, okuyingqubekela phambili esibona ngani ingqubekela phambili enhle ezokhulisa njalo imidlalo wethu we-volleyball.
UMazwiro uthi amaqembu aphuma edolobheni lakoBulawayo abalisa ele-Spartans kanye lele-Highlanders aqhube kuhle kumncintiswano ebiqoqwe yinhlanganiso yeZimbabwe Volleyball Association la kumdlalo we-beach volleyball labafana beLuvak labo banqobe kumncintiswano eqhutshelwe e-Bechnaf Bridge kanye lasebhinga. Umdlali wengqindi uCharles Manucci ngomunye wenelise ukudlala lonyaka, njalo uthi ngomnyaka ozayo ukhangelele ukuba akhuphule izinga.
Yeah, 2022
ngomnyaka ka-2022 ngifuna ukuphenduka ngamandla amakhulu. Isikhathi side kakhulu sibandezelwe ngumkhuhlane we-COVID-19, njalo ngithandazela ukuba ngomnyaka ozayo kube ngcono ukwenzela ukuba siphakamise iflag yeZimbabwe njengalokhu ebe ngikwenza phambilini.
UManucci unqobe isizalwane selizwe lase-Uganda uMohamed Damselabi ngomntilikazi wavikela izicoco zakhe ze-WABA kanye lese-WBF. Wesifazane odlala umdlalo wengqindi uMonalisa Spanda yena unqobe uJoyce Awino waseKenya waphakamisa isicoco se-Women's International Boxing Association. Abanye abayenelise ukuphakamisa iflegi yeZimbabwe kwezemidlalo lonyaka ngababalisa uScott Vincent yena uphutshe esendaweni yeshumi lesithupha kumncintiswano we-Olympics ngenyanga kantilikazi. Iqembu labesilisa Isayela Mauriyas lona liphumelele ukuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa kule Cameroon ngomnyaka ozayo. Loba nje liphenduke umthatshuva njengoba linqotshwe kumidlalo eminingi lonyaka ngesikhathi lincintisa umncintiswano we-COSAFA kanye nowe-World Cup. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singekehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ababhala imihloliso ye-Ole A-level eZimbabwe bavula izikolo ngomvulo mhla zintathu ngoZibandlela ngemva kokuthatha ikhefu elifitshane lamaviki amabili. Abenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute bathi asiyi kufezeka isimiso sikahulumende sokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abantu abangaba isilinganiso sokumashumi ayisithupha ekhulwini 60% kuseyaphela lomnyaka. Sesifile isikhathi somnyaka sokuba lokuphithizela esabelweni sezansi emandebeleni lapho uzulu osuka endaweni ezijiyeneyo zelizwe abuya khona uzogola amacimbi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uTraxxas Jeremiah. Isithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lila ngokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.